Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
laba bethole amanzi ni 7 days ngezi awusizi laba ethutela amanzi ngeba ngakathola ngu 5 days abanye kwenze ukuthi amanzi nikele abanye kwenze ukuthi akwane ebantwini bonke.
Ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela abantu amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo.
Bawo sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha, sebediniwe lokho besebenza izinto zingalungiswanga.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala iDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngedola leMelika kusukela ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela izakhamizi amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Leli nyathelo bathi balithatha ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukwehla kwesilinganiso samanzi edamu leLake Chivero kanye lokuba esengcole kakhulu. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe iziphathamandla zikamunicipala lapho zisethekelela leli damu ukubonisa iqula lamakhansila akukomidi yezokulondolozwa kwemvelo eHarare. Umabhalane omkhulu kumunicipala weHarare uenjinia Hosea Chisango ulandisa ngokubenze bathathe leli nyathelo lokwabela amanzi.
We have to start it this month. I would not say immediately, but in the next 2 weeks we should have
opportunity. Uzamele sikuqale kuyonale inyanga. Ngingathe ngathi khona manje ngoba sifuna ukuqala sibone ukuthi uzohamba kanjani umsebenzi lo esifuna ukuqhuba kuyona le iviki. Sikhangelele ukuthi kumaviki amabili alandelayo siza kube sesikusimo sokwazisa uZulu kuleli dolobho ukuba sizowuhlela kanjani lokho.
Umnumzana Mabhena Moyo osaphethe isikhundla sobona ngokubuthwa kwezibi ulandisa ngesimo samanzi kuleli damu okwamanje.
Laba bethole amanzi ni 7 days ngezi awusizi laba ethutela amanzi ngeba ngakathola ngu 5 days abanye kwenze ukuthi amanzi nikele abanye kwenze ukuthi akwane ebantwini bonke. Abantu ngabalondoloza amanzi, amanzi impilo rayi njengokubona kwami. So amanzi sele lawo lapho engayakho sokufika 15 months, 18 months. Akumelanga sisuke endaweni njenge-Cape Town eyagcina abantu sebenuka 20 liters. Umuzi wonke, 1 muzi, 20 liters, 20 liters. Singalondoloza amanzi khonapho siyakwazi ukuthi sifike kumbe izulu line kumbe 2 years sithola amanzi.
Ukhuthaza uZulu weHarare Umoyo ukuba azinikele emsebenzini wokulondolozwa kwamanzi ngalesi sikhathi esahlupha.
Amaxabuza agcina amanzi izulu lingana laphaya amanzi asozageleza wonke ahambe. Amanzi angageleza wonke ayaphuma kuZambezi aselwandle. Kodwa ngakula maxabuza amanzi ayagcineka mbijana mbijana abe ekhipha amanzi mbijana mbijana unyaka wonke loye amanzi abelokhu ekhona. Lemtombo lamabhoz wonke lana ngakungelama wetlands amabhoz wonke lemtombo kuyawoma wonke.
Umnumzana Jim Bertrand Mandu ngosakhulayo oseleminyaka eyisithupha esebenzisana labohlangothi olubona ngezokulondolozwa kwendawo ezigombolozele iLake Chivero ngaphansi kwenhlanganiso ye-African Youth Initiative on Climate Change, njalo kunguye obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kiyo. Ngaphandle kokungasani kuhle kwezulu eliphathisa ekwengezeleleni isilinganiso samanzi eLake Chivero, uMandu uthi kunengi osekubangela ukwehla kwawo okubalisa ukuphazanyiswa kwamaxhaphozi kanye lengcekeza lenhlabathi etholakala kuleli damu ngoba abantu belima mahlayana.
Isiyo tshikade ekhuluma layo angihlabathi leyo isiyenza ukuthi ilake yethu ikhwele phezulu from 28 meters up to about 18 meters. So uyabona ukuthi amanzi ethu asamaningi, sesile problem esilayo, but abantu ngamehlo ethu alifanisi ukwenza ukubona. We have faced the water essence, the sewage engenayo lapha elethiveni, ama-problems wonke esihlangana layo. So sesilama measures esadevelophayo njengama-stakeholders ngoba sikhole ama-meetings e-national parks last year and this year. Last year so far, ukuthi sihlale le committee siyenze ama pin liners around Lake Chivero, siyenze i-Lake Transit Center EMA isincede ukuthi si-builde i-Lake Transit Center, sithathe yonke into eyenzwa ngoba ilake yonke la ayila endlini endawo yonke ekulathela amanzi.
Iziphathamandla zikamunicipala kanye labaphatheke kumisebenzi yokulondoloza indawo ezigombolozele iLake Chivero bathe isilinganiso samanzi sizoqhubeka sisehla nxa lingasananga izulu elanelayo. Abezombusazwe kanye lohulumende bona bayakhuthazwa ukuba balandele imithetho yokulondoloza amaxhaphozi lendawo ezigombolozele iLake Chivero, hatshi ukwakha lokulima mahlayana okubikwa kuyiyona mbangela enkulu esingezelela udubo lokusilela kwamanzi idamu seligcwele inhlabathi lengcekeza etshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abalenyanga bekhalele umsebenzi. Odokotela laba ababizwa ngokuthi ngama-registrars babekele abaqondisi bezibhedlela ukuthi kabasenelisi ukusebenza ngenxa yokumiswa umsebenzi kwabodokotela abathuthukayo. Umthethwandaba we-Labor Court wathi akukho emthethweni okwenziwe ngodokotela laba. Ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngama-registrars kulandela umbiko abewethule ngeviki ephelileyo lapho abanika uhulumende amahola angamachumi amane lesitshiyagalombili 48 hours ukuthi alungise udaba lwabodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukubhadalwa ngamadola emelika lokunye okuchiyeneyo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende kasoze aholise odokotela ngamadola emelika. Ukusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa obekukhefu ubikwa isithu sebuyele emsebenzini esithi uzolungisisa lolu daba. Ukuze sizwe kunengwe kwenziwa ngodokotela abakhulu abakhalale umsebenzi, uGifts Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Sibe le meeting namhla ekuseni labo bathe sokumele bejoyine njengoba i-government yangkhona ingakhangeli izikhalazo zabodokotela for isikhathi eside kangaka. So labo sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha sebediniwe olokho besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoyina i-strike.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela banjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu banjalo, ngabantu abanjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela amashudi a-specific medicine, yibo bosi bethu so to speak.
Singathi nxa
abaku-top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abaningi kanganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo it's a big signal because kusho ukuthi akuna patient esingabi ikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated anzima ukuyelatshwa ngodokotela abancane.
singathi lapha sikhuluma ngemkhuhlane njengayiphi ba?
Kuyadependa nxa kuyimedicine kume kuyisurgery. Isurgery sasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda waphezulu. Then imedicine kule mkhuhlane yangikhona imkhuhlane le ibamba abantu abadala le complicated imkhuhlane enjalo njengabo-diabetes, diabetes ku-advanced stage, u-heart failure laba le mkhuhlane amathiwa ama-autoimmune diseases, imkhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Bebhe lapho? So ungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawa, i-condition le, i-condition nje ebilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange engenele ngokuphangisa. So i-crisis le is just an acute manifestation of a chronic condition nje ebilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphangisa, ilungise umumo ezibhedlela, impilo zabantu, abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena umsekeli kamongameli uthi hayi uthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesisukile kuleave useqalisele umsebenzi. Konke konoku kutshona?
Indaba vele ibuyela khonoku nje ukuthi thina into esikhala ngazo zi-specific, akula maphilisi ezibhedlela. Imitshina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela bala mali ukuya emsebenzini. Izinto zonke kumakhethi sezithengiswa ngama-US dollars. I-Coca-Cola kathesi ithengiswa ngama-US dollars. Imali esizithola ngeze-RTGS. So imali le esiyithola i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa yokuthi ayikwani. Njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esuke sifuna ukukhuluma lo hulumende yona le ku-negotiation ukuthi wena banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemisebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele linalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lithole konke khonoku elikufunayo.
Yes, yiko kuvunyelane ngodokotela bonke.
Lo ngudokotela Mthabisi Bebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxelaye eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abazali bakobulawa yasebebhekane lokuvula kwezikolo bathi bakhala ngokuqonga kwentengo yama-uniform, amabhuku lakho konke okusetshenziswa ngabantwana esikolo. Okuningi lolu daba sikuzweni kubathabile Masuku.
Ukuvulwa kwezikolo sekukhalisa abazali abaningi ngoba intengo yama-uniforms lamabhuku ikhuphuke okwedlulisa amalawulo. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi bona njengabazali bathwele nzima ngoba isilinganiso sokuqonga kwentengo kusethusa.
Thina njengabazali vele sithwele nzima ngoba into zonke zesikolo kukhwelile. Ama-inform akhwela like almost every week. And njengestationary asikhulumi, you find ukuthi kungcono ukuthi usithole phandle laba bahamba bebahamba besiya wodo Botswana labo South Africa. So hayi ngcono lisincede sibilo ngoba hhayi asithwele nzima lokuthi abantwana bayafunda ngani bebhalela ngapha sisakwazi.
Unkosikazi Linda Mafu uthi isimo abakhangelane laso sinzima. Kuyakuthi lalapho labo abafunda behlala esikolo kuzamele bathengelwe ukudla abahamba lakho ngoba ngaphandle kwalokho bangafika bebulawa yindlala.
Hayi isimo esikhangelane laso kathesi sinzima. Sikhangelane le sikhathi sokuthi kungkhona next week abantwana bebuyele ezikolweni asikwazi singabazali. Nginje nje ngilo mntwana oseboarding ukuthi konkona umntwana onozafika esidla kumbe uzafika sifa ngendlala yikho singakwaziyo. Kumbe sokumele ukuthi sithwale sithenge ukudla sisuke lakho lapha behambela kwesikamele sibhizi siyanquma sidinga amabhuku. Ibhuku elilodwa ukuze ukwanise ukulithenga. Nginje uzabona ukuthi konkona umntwana oyedwa uzafuna amabhuku 30 to 40 ama-counter. Ngapha angathenga amapheni, ngapha angathengi amaseletipu lamaplastiki.
Unkosikazi Samukele Chuma olamawele aya ku-form 1 wapiwa ilisti yama uniform eveza ukuba umntwana oyedwa ufuna amakhulu amathathu amadola.
Mina amawele ami aya ku form 1. List yama uniform engayiphiwayo oyedwa ngikhangelane le mali edlula $300. Manje nxa sebebabili kuba nzima kakhulu. Kodwa nje akula ngenye indlela abantwana mele bahambe bayefunda esikolo. Amabhuku phakathi ezitola athengeki, sesihamba sesiyathenga ebantwini abaphandle, uyalithola phandle ngabo $4.50. So ngathi bayithi uhulumende angangenela ngoba bayithi ezikolo lapha asasithe abantwana bazaqala njani.
Umnumzana Sibongi Nkosi Malunga uthi sebethole ithuba lokwenza imali ngendlela intengo yempahla ekhuphuke ngayo ezitolo. Abantu sebegijimela kibo abathengisela phandle ngoba bona bengconywana intengo yabo.
Ah, lapho ngishaya imali vele these days nxa ngithengisa ama counter books so phandle lapha, especially ezikolo sezivula, so yonke into ihamba kahle ngoba abazali bakhanga ukuthi emashopu ama prices akhuphukile. Bond paper these days ayenza kube $25 eshopu, but mina ngithengisa nge $20 phandle lapha. Into eyenza ukuthi ama price sami abe lowa kangaka yikuthi ngoda kuphi emesini ama prices akhona ngala akatshintshi. So mbuyani lapha ngithengisa ngama price athandwa abazali kakhulu, uthi ama counter book ndawo and then ngithengisa ngabo $4 kube $4.50. So especially isikolo sesivula, so ibusiness yabamba kahle.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla kukhathaza umzali wonke eZimbabwe ngoba abanengi iholo alengezelelwanga, kodwa intengo ikhuphuka malanga wonke. Lokhu kubenza bagcine bengasazi ukuthi abantwana bazafunda njani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukuncedisa izihlobo labangane ekhaya ngalesi sikhathi sobunzima bokungatholakali kwemali lokunye ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke ukutshengisela kwabantu bokholo lwesiHindu kwele India ngemva kokuba abesifazane ababili bengene enkonzweni yalabo bezokhonza bephambana lesiko elivele likhona lokuthi abesifazane kabavunyelwa ukuya labesilisa ethempeleni. Abesifazana laba bakwenze belandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu welizwe weSupreme Court oyiwo ofikise emaphethelweni isiko elileminyaka leminyaka lilandelwa ilolu kholo. Lanxa inhloko kahulumende weleBangladesh uSheikh Hasina eselungiselela ukubumba uhulumende wakhe omutsha, ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwangesonto edluleyo kubikwa kube lodlakela olwesabekayo, amanye amabandla akhalala bekhala ngokuqelibezela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe seziyizo eseziphethe impilo zezihlobo labangane ekhaya kulandela ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe zathumela ekhaya imali edlula amabhiliyoni amahlanu. Lanxa iningi lalabo abathumeza ukudla kuyilabo abahlala emazweni angomakhelwane afana leBotswana, leNamibia, leSouth Africa, bakhona abathumeza ukudla behlala emazweni akude afana leBrithani kanye leMelika. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa, umnumzana Cassius J. Simana Mpofu, ukuzwe sizwe okuningi ngalolu daba.
ekhaya akathi ngoba impilo kwamanje inzima kakhulu, into zonke nje zibonakala zingahambi kahle, ukudla kakukho, imali kayikho, okukhona khonokho kuyadula. So ngapho sika kufika siyazama lathi lokho kunqatshela sikutholile sinikela abahamba ekhaya njalo njengomalekhala abahamba esifisile ekhaya. Kodwa-ke lakhona kuyadula ukuthumela izinto ekhaya, kodwa akufani nokuthi umuntu ayethenga ekhaya ngoba okunye kwangikhona akukho ekhaya esiwufunayo. So kumele vele la uzimisele ukuthi hayi manje ntuzazolusa ube kanye, kodwa uthole into oyifunayo uphele uyithumele ihambe ekhaya.
Sizwa kuthiwa sebekhona abathengisa enye impahla ethengiswa ekhaya, beyithengisa khona apha eSouth Africa efana labo mazowe lokunye okunjalo. Usuke wadibana lakhweni?
Ye, ngihlangane lakho edobheki lokhu notshwala. Utshwala lobu osemaplastikini lobu bazathini lobu okungathi isibhuku obenziwa ngesibhuku sembhodlela, imbhodlela ekhona ngathi ngeyamafutha, so ifana lamafutha leyo eplastiki lana. Ngibonile ejobheki kukhona amazowe, kukhona ejobheki, into eziningi zisuke ekhaya khonale. Kusuke kumangazwa ikhathi manje ngoba lezo zinto ekhaya kuthiwa akazikho, dolara sezingapha, zifika njani? Zikhona sile ngoba ngiyathi ngisekhaya ngicabanga ukuthi ngoSeptemba ngifika kobulawa laphana ngizapho, ngathola enye imoto kamalayitha iloda utshwala kuningi kakhulu. Imoto yayithiza ngapha leyo iloda utshwala ngamawathathi manje bodlula njani ebhoda, njalo kwabhadala njani kwi-customs laphana ngoba ngiyakwazi kusimagdala ngoba bekwenzeka kufunyelwa. Kodwa kunengi okukhona kusokuthi ongatholakala ekhaya sokhona sebafika futhi enswaye noma legwayi labo likhona futhi.
Manje nxa lithumela impahla ekhaya akuduli na?
Kuyadula baba, kunagcela ukuthi ngathileze bona isikhathi wathenga impahla ze-R1,000 umalayitha u-R30,000 futhi ngoba uzathi uthi uyakhala umcombile sithi umthengi sithi nobheka into ezideleyo ngizithenge nge-R1,000 la ngeke ucharge i-R1,000 but amna ngena kuphi khonapho ngoba la ngilebhizinisi yami mpilo ukuthwala impahla. Ukuthi ujenge imali esokwa udinge mina nxa ufuna impahla ngiyozifikisa ekhaya ngifuna imali eyingaka, kuyadula. Ugcina impahla eyi-1 usuyithenge nge-double price ngoba uzoyithenga uzoyithenga impahla nge-R1,000 umaletha sikhathi ngifuna R1,000 uzisekhaya. Kodwa siyafikela cebo ngoba thina sina sithi kungcono ihambe impahla efika ekhaya kuyokuthi vele ingabi khona, kungcono kukwalikwendawo kodwa kuhambe iyofika ekhaya noma kudule kanjani. Sinacele singasilela.
Njengoba isikhathi sekuvulwa kwezikolo seziseduzane, liphathisa njani abantwana besikolo abasekhaya?
Ya, lapho siyathumela izimali ngendlela ezithinile. Bakhona abanye abantu lapha eSouth Africa lapha abalama-akhawunti, abalama-shops ekhaya. Ungafaka i-R100 ushada R10 phezulu, so ungafaka i-R110 abantu ekhaya bayithatha ishop akho ekhaya i-R100, so siphathela R10 phezu kwethumela i-R100. So kuyasiza khulukhana. Kodwa into esike ihluphe ukuthi lezo mali sizithumela ekhaya sifika zingathengi futhi into efanele ziyithenge ngoba lezo nto azikho. Lapho zidwala khona zidwala zidula. So akunakupela esingathi siyenze siyalwisa ngoba khathesi abantu sesenzela ukuthi baphile, akusana nto esenzela ukunota khathesi. Sesenzela ukuthi uphile ufike lapho usaphila ngokuphila, kukhala futhi usebenza ufike lapho ngokusebenza ukuphila. Akusela kupela esingathi siyenze. Into zonke zinzima kulanti nje ehlanganayo ekhaya ngaphandle kokuthi sibe le mali yethu eqondile ekhaya or abavume ukuthi randi ibe yimali ukuthi iyasebenza ekhaya, singene kurandi cabinet njengamazwe njengabo enamibia, iSwaziland, Lesotho, iSouth Africa. Ngaphandle kwalokho akulanto ezilungile ekhaya.
Ngokubona kwakho umnyaka wonalo usiyaphela, kuyaba kuhamba njani kakhulu kini elikhona ngapho endaweni ezinjengabo South Africa?
Ya, kunzima ngoba nakhona ngapho umsebenzi yangikhona umnotho weSouth Africa nangwawo asamanga kuhle ngathi sewuntengantenga. So akusathembisa, akusanaqinisa ukuthi umnyaka lo singathi uzophela kunjani kuzalo kule misebenzi oyizabe ngoba siya sivala isikhathi sifika kuNovember December amakhampani amaningi abejeyisa nje kodwa ukuthi akusananga kahle. Amanye azovula, amanye azovula lethu, amanye azosheshe ukuvula. Kodwa-ke nakhona umnotho wangikhona kawumanga kahle uSouth Africa okakathesi. Kodwa benzile isamithi bona abakhokheli eSouth Africa isamithi yokuthi bazame ukuthi ba-create imisebenzi. Kodwa bathe bala maplani abanawo mhlawumbe ngoJanuwari kungaba khona utshintsho, ingaba khona imisebenzi. Kodwa nakhona yayibangathi umsebenzi nanephilisayo abantu yabe amsebenzi amapisi la ukuthi ama-seasonal job atesizululiyana kokuklima izindlela kwenziwa lokhu nalokhuyana. Asazi ijob sanithi yokuthi izokhuphana. Kodwa-ke umumi wasekhaya mubi, ngiyabona ukuthi uma ngisiyakhaya umumi wasekhaya mbulati kusuyafika umnyaka lo ukuthi uphele u-2019 kuzabe sekube lobudlongodlongo obukhulu kakhulu mhlawumbe lohulumende yabe sewile ma bengabophanga zaqina ma engathathwenziswa ngamasosha uhulumende uzowafuta okwesi-2 lomnyaka lo.
Lo mnumzana Cassius J. Simanampofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa
Ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le South Africa. Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala eDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngemali yedola leMelika kusukela ngolwesihlanu ngoba kuyiyo ethenga ngayo impahla zokusebenzisa kumakampani aphandle kwelizwe. Embikweni ewethule namhla inkampani le ithi ayitholi imali yakwamanye amazwe eneleyo kuhulumende osokuphazamisa umsebenzi wayo. IDelta Corporation ke yathi sivala amafektali ayo ngenyanga edluleyo ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe okwabangela ukuthi inengi liswele amanye amanamnede ngekhefu lekhisimusi kodwa yasiqhubeka ngomsebenzi ngemva kokungenela kukahulumente. Ukuhlaziya lolu daba asizweni umbono kamnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizinisi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC.
AbeDelta siyababonga ukuthi baphume sobala batsho bazisa uZulu ukuthi sebezathatha ngamayusa. Ngoba kulabantu abaningi kususela inyanga naleyi siyakubo February March vele abangasoze bemukele ibhondi ngoba ihulumende le ivumele ukuthi abantu basebenzise amayusa lokhu sikubona ngendlela nxa bethela ifuel. Lamhlanje ekuseni nje ngithele ifuel ngamarandi. Ifuel ngamarandi lamayusa ikhona kobulawayo ungayithola kayipheli. Okhona omnye umnumzana onguyo le garage elikhulu nje ukuthi hayi yena ethinkini yakhe ule 80,000 liters kodwa ngezamayusa. Yende wonke umuntu kobulawa uyakwazi indawo okuthiwa kobusman iziyathela ngamayusa okuyikutho ukuthi akusela ozabethengisa ngamabhondi. Amabhondi ayakufa nje yikho ukufa kwawo. IDelta nje hayi ihle yabeka isikhonkane yokufa kwebhondi. Njengoba uminister wayetshile nje ukuthi ibhondi izazithelela yona yodwa yena engangenelanga kodwa umlando omkhulu kuphela kube yikuthi bayala ukuthi baholise izisebenzi ngamayusa. Sithi bye bye ke bhondi hamba kuhle kodwa hayi ihambe uhulumende engazange asivalelise njengoba abeDelta sebetshile.
Kodwa asikezwa uhulumende esithi abantu sebengathengisa ngedola leMelika ngokusemthethweni.
Nangu umongameli ubuye kulivi kunje abantu basitrayile. Uhulumende upho okhuluma ngaye thina uhulumende asikazi samkhohlwa kudala lokuthi kulo hulumende. Ngoba labo sebengabantu nje abezinyuzi njengoba nasikhuluma nje ukuthi uhamba njani. Ukuthi sebevumile thina sikuthala ngokuthi nxa uthenga imoda eSouth Africa bathi abafuni ukuthi ibhadalwe ngamabhondi. Bafuna amayusa. Indlela yokuvuma leyana. Inhliziyo zabo ziyavuma kodwa ukuthi amazwi wakhiphi hayi bayizimumumu. So lati kasilandaba labo kangaka njengama-businessmen sizasebenza kanzima sibili ukuthi sibone ukuthi ibhondi leyi lati siyayivalelisa labo bazakwamukela ngoba liyakunanzelela ukuthi ngomnyaka kungena ama-bearers check lani akuzange ku-announce ukuthi soyi-bearers check sinjani. Kwahle abantu bazitshintshela izimali ngamarandi ngama-user. Ihulumende yamelela ukuthi la iphonge uvumo kusukwenzakeni. Ibhondi kayisekho, izimpato kayisela kareni.
Lo umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC sixoxelaye ekobulawayo. Isayo umculo kazinja siyamluma esithi singamandebele singakehlukaniki esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ikhansili yaRare ithi zaqala ukwabekela amanzi izakhamizi zaleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumente labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhalala umsebenzi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.